uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya lapha sikhuluma ngodaba lokucela izulu indlala ibhakile okunye okumangalisayo endaweni eziningi zelizwe leZimbabwe kambe ukuthi yiso isikhathi sokucela izulu kumbe sesadlula isikhathi sangkhona baba Ngwenya siyakwamukela kuhlelo
ngiyamukela Dube
ye baba Ngwenya ke lisitshele ukuthi kukhanya lisibile izulu alini yiso isikhathi sokulicela yini izulu khona manje
hatshi isikhathi sokucela izulu kusebusika ku-August khona le izihlahla zingakahlumi izulu lingakadumi yebo kuhambe okungenziwa ukuthi abantu babuthe amathambo lasegcekeni lamalembu la ayabuzelayo ezihlahleni kutshiswe ukwenzela ukuthi nanxa izulu lisiza lihloniphe lingazilezwa ngolaka lize limaze abantu kodwa ukucela izulu isikhathi sokucela izulu sesedlule
singathi okwamanje-ke abantu sebekhangele nje kuphela ukuthi impilo yabo siphelile sibili ngoba izulu alini baba Ngwenya kwezamasiko kwenziwani ikakhulu nxa kunje
ukuyabika akuyekelwa kuyabikwa ngoba yikukhala nxa ulambile uyabika kuyihlo usazi ukuthi kala mali usazi ukuthi kala lutho abantu bayahamba kuphela bayekhalaza khona le endlelele besazi ukuthi isikhathi sakhona sesedlule ingobe babe beyipha yena osipha izulu
kuyiwa nini khona ngale endlelele uke wayezwa bekhuluma ngakho abantu khonapho
hhayi ukuya abantu kufanele ukuthi banyenye bayefika khonale ukwenzela ukuthi bayekhuluma naye uThobela kubonakala ukuthi okuyikho yikuphi labedula labo banyenye bayekhonale bayekhala izinyembezi zesulelwa emzalini labo kwamanyango labo benze njalo labo konebani labo benze njalo kungazi kwayekelwa ukusithi thina isikhathi aseyiso isikhathi sezulu ukukhala kuyikukhala loba nini
ye singathi kumele bakwenze khonokho ngabantu abanjani bayazazi bona kumbe kumele ukuthi isigaba lesigaba sikhipha abantu baye kwenza khonokho
induna ngasigaba ngasigaba kufanele ukuthi ikhiphe abantu abaza kuyakhala khonale ngoba kwakuvele izinduna zilabantu ababengabahambeli besigaba besiya khonale endleleni endaweni zonke ezonezo emtolo okucelwa khona izulu umlando wezinduna njalo izinduna zingavumeli abantu namhlanje bayaqansa izintaba zamasiko beyabuzela ngabalembu besenza imithandazo yabo engekho besenza okungekho emasikweni zonke lezo zinto izinto okufanele ukuthi izinduna labosobhuku bakunqande kungaze kwenzakala lokho
sicela uphosele okugcina khonapho-ke utshela abantu ukuthi pho nxa kunje sokuthiwani baba Ngwenya
engakutsho njengoba sekunje indlala izinkomo izifuyo seziphelile emakhaya iganga ungani liyathanyelwa ngamahlahla akulatshani kakulani engakutsho mina ukuthi ngenduna ngenduna kayikhiphe abantu ayivele bakhipha bayekhala lapho esivele sikhala khona emasikweni emasikweni njenjelele kwamanyango akonebani ezhilo edula kungabila indawo abazayiyekela ukuya kuyo izinduna ngezamasiko osobhuku ngabamasiko kufanele usiko baluphathe ngendlela yalo
sithatheleli thuba ukuthi sibonge ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya yena eyinyanga enkulu elodumo siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadini lokusasa
hayi yami ngiyabonga Dube
ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo
ngela manyama bayawagcina masiwa owawusenziwe mandu owawusenziwe abadala kwathini
bayawutshela bathi salulande
salulandela
iwonomsi
salulande
salulande
salulandela iwonomsi.